Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izulukandaba. Olamukela emsakazweni wo Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besitheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Shingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF.
So angazi ke mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwanga ngaba sikwazi ukuthola la ama-spaces la asekhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokho liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labale gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokuba nasivikele umkhuhlane. Kodwa engikunanzela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizwa esingathi thina babuya ngedouble up. Bona abana abantu sibona ngathi babezingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlane labantu bengahlolwanga. Ngokwenza njalo bayashiya leli gcikwane bayasebeshiya leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe loku liqansa lapho kobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthola amagrosari abuyayo ngendlela ezingaqodakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhonzela uhlupho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka. Njengoba thina lapha kobulawayo kuyinto abantu esidulana ngapha leBotswana lelizwe South Africa abantu abathakwa namadouble up. Ngibona ngathi yikho okusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela lisiya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 kumbe coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekusinanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belala umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuwoBotswana eSouth Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhona apha kobulawayo ihluphe sesiba lalo ukuthi sokusiba la makhesi amaningi abonakali ngabantu abavela abangazange baphume ngaphandle ngezindlela thina sihlezi phakathi kumuzwa wobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So leso sizathu kuyatshengisa ukuthi hatshi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba sikwayele likhali yamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well, eqinisweni abantu khathesi abakhona abangokuningi bazama ukulandela kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi bagqukela kubeli bona bayesaba umthetho besaba amapholisa ukuthi amapholisa bengibona ngabo bazathini ngoba abantu le ndlela bamiyana ngayo okunye njalo ngibona ukuthi kuyasihlukuza kakhulu yikuyanga. lokuswela yikho kwenza sibe lohlupho. Idorobha lobulawa kathe siyananzela ukubana siphakathi kohlupho olwamanzi. Ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi ezide zingenamanzi phose iviki yonke. So nxa amanzi sebuya ngebhawuza leyana enika abantu amanzi e-city council, abantu bayaminyana khona phana bonke sebefuna amanzi, abasahloniphi loku kuthiwa yi-social distance. Siyakunanzela lokho. Lancama amasibeyagqoka kodwa kuba lokugudlana okuningi lokufuqana khonaphana kuba yingozi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abathathu abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela abathi umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela bazamiswa emthethwandaba lamuhla. Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Usikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni usikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akoBulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkilini lako-TM Hyper koBulawayo amalembu amabili alotshwe ukuthi ibandla leZANU-PF kumele lisuke embusweni kumbe ZANU-PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba. Uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obeTwitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa, kakusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU-PF. So ke mbona ngani ukuhlukuluzwa kulokho oqhubekela phambili, kodwa thina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama-civil servants ahole imali eyakwenza ukuthi begcine abantu babo. Njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuni ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa. Mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu lawo okuvala ubuso okuthiwa ngama-mask. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho akathi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabe lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama-masks lawa ayebhalwe ZANU-PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo ma-maski every day lapho engihamba khona ngitsho nje la kuma-roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo ma-maski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho engiyake ngigqoke khona ama-t-shirts ayabe ebhalwe Nelson Chamisa for President kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for President. Amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile, njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abaningi abe ezana uPF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi ama sanctions must go kuvunyelwe yi democratic society yesokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezana uPF. You know izana uPF kaso Zimbabwe, izana uPF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edalele parliamente njalo engwebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana leZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ugatsha lozokhetho lwezekhe lwazise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezatshiywa ngamalunga ebandla le-MDC Alliance axotshwa libandla le-MDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edale lephalamende babalisa unkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalithumilane abaza kuba ngamalunga esenate ledale lephalamende. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uzokwazi ukuthi i-PR le-Senate ngama positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu. So angazi ke mawuthi abantu abasivotela ngokuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwa ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona. Lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini. So haya kulona iqiniso ukuthi asivotelwa ngabantu. Ngaba basivotela ngaphela ngabe asina positions okumele sizifile.
Bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezana uPF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu. Lithini lina ngalokho?
Ngokunye ongasoqiniso khona lokho umsakazi nge-Friday ngenze i-interview ne-Open Pulse ngizokuthumela yona manje. Sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi. Manje ngenze enye interview neyinye i-station. Ngikhuluma ngama-bishop ukuthi ama-bishop ayekwe phansi angasukelwa. Nokuthi nencwadi ebhalwe i-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtsaka ekhulumela i-government ukuthi incwadi embi kakhulu. I-government itshela abantu bemadebheleland ukuthi they must just go and jump in a lake ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo. So hayi sibuhlungu and besingakukhangelelanga ukuthi ngo-2020 government ngaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemathepheleland ukuthi abahambe beyokufa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani oza kuba ngumphathintambo wezempilakahle. Okwabangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umahluli wakobulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba lwecala lokweba igolide elalisetheswa igqweda umnumzana Admire Rubaya. Urubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKhami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
salibonani salibonani njalo uma lo welcome dube uma etsholo tshokoma mina badala ngikhala ngendaba yelizwe langiloke ngikhala ngalo into ivele thina ngeke zabe lesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona so sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza khulume futhi ukhona ubhuti othi thina sihleli egoli sifuna ukuyalungisela siyalungiselwa ngubani aluba kuya ngaye uRamaphosa kade ngasixotsha sonke isihambi siye khonani ekhaya asazi yena kumbulawo amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa uthi uyakhuluma lokhu uyafa baningi abanye abafowethu asebefile abanye abasemajeni ngendaba kamnangagwa lebandla labo so inzima le ndaba inzima kakhulu thina mandebele asila kwethu
sanibonani sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo
ya lo mnangagwa lo wayecabanga ukuthi upresident ipapa lombhida lo owathi abantu bedle wona president ufuna umuntu ofundileyo angeke ukuze ngopresident ungazi u-alo ilo u ungakwazi u-one manners two ungakwazi ukuvuka ugijima ukuthi upresident usizwa ukuthi upresident ungenela ukutshontsha ungenela ukubulala abantu manje kuyacaca manje ama-election aziveza manje izanup f levele iveza ubali ukuthi abazange bevotelwe ngabantu labo abantu labo laba kusala abantu ababafunayo labo abantu bayabazonda abantu bezanup f angeke uvotele amasela la akula muntu ongavotela abantu ababulala abantu akula muntu ongavotela abantu abathumba abantu akula muntu ongavotela umuntu osarep umfazi ngesikhathi lesi caca sobala vele ukuthi akula muntu abavotelayo ama-election and kuvele kusemehleni kabantu bani angeke ukuthi wavotelwa ngabantu usulala uthumba abantu emsuku akula muntu wabavotela abantu bezanup f labo kanti vele obavotelayo ngani manje sebesithi 23 bazowina ama-election bantu bakhe ukuthi vusana amehlo izanup f kungena muntu ozoyivotela loba bengabuya lo mumbu wabobolileyo la mabelo ababolileyo yekelani lingathathi loba lingathatha lidle izanup f lingayivoteli
sanibonani basakazi be-studio 7 linjani ke injani impilo yakwenu hayi bo siyalibonga ngalo msebenzi eliuphetheyo hayi kuyabongeka kakhulu ngonibana mara eyi kula inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eweZimbabwe eyi kunzima bafethi ngonibana lizuzela lani ingxoko eziphuma ebantwini nanku nje labo Job Sikhala sebethe badoda nanku omunye layo sethe wadotshwa emzini wakhe engumuntu owomileyo kungaziwa lokuthi kuyenzakalani eyi asazike njengobani iu oiu yakhona layona sadike sisayilindile njengamazimbabweni ukuthi heyi andibana nje bethi besukume bebonisa nalo mbuso okhona kule lizwe lezimbabwe eyi asazike bafethi mara labona ukuthi eyi iindaba ezenzakala nampa nje labona abamajele abagcina amajele nampa baphonga ukhuluma intando yabo bathi bona eyi nanku ke umuntu waphuza ukubuya bathi amanketane wahamba la manketane ezandleni ayenyaweni bethi bebuzwa bathi ayibo amakhika de ayaliukhwinyuleka bathi sekondithe eyi kodwa eyi uphuzile ukuye ekhoti kodwa umlando yokuthi izivalo kade ziyalukuvuleka mara nikubhekile iqinisa antabona ukuthi yikudelela vele bazitshela ukuthi hayi vele yithe siziphethenda kulo ngasidonzenda kulo ngasiqamula so far asazibafethi manithi nje lithuthumeze lababa isadiki uRamaphosa nje ethe ngathi uyaphuthuma mara siyazi ukuthi ayeyikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa wonibana mayebona umntu ebhekile ukuthi yini into eyenzakala eZimbabwe baphethi asiboni ukuthi uRamaphosa ngakhona ukuvula umlomo ukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe eZimbabwe mara siyazi ukuthi yazo kulezigebengu mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula kimini umfokanyama foka mtunzi ufoka phula matambo iphuma phansi komfula ikhwekwe kobaphumula ngase gweru
yebo yebo studio 7 omuhle na indaba yami namhle ngiphezu kwayo indaba ye-COVID-19 le yokuthi abantu uma befika eZimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ukuquarantine why ma efika umuntu evela samu engahle echekwe mayengabanjwanga ashiyazile emzini wakhe mayebanjiwe ehlasiwe esibhedlele lokuyabuthelela abantu ababegula nabangaguliwe buthelela wandawo usane khona kumkhuhlane ungaphela khona lapho ngolokho beyesandiza umkhuhlane besiya phambili. Uhulumende mayebona sibe ecabanga kahle kahle ubona kurayithini khonke okwenzakalayo abafike kahle kumbe ayebhoda ayebamela khona acheck abantu bephume bezihambile lapho abacheckwa khona abacheckwa abantu nge-same day khonapho efike ehle checkwe ehlazwa kathulani kala lutho ahlaphuma ezihambile emzini akhona ukupakwa betakwe befakwe bezithelelana imikhuhlane bewandawo ma bebaleka angeke mbasole mina ngithi barayithi ma bephuma bebaleka ungahlala wena ukwazi ukuthi mandlezi sondlala impatho kwenkinga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni seGulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selichiye libulele abantu abahlanu elizweni leHaiti lalubhekisa kwelemelika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco amahurricane omabili akhangelelwe ukuchaya elemelika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa ele-Mozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamungi besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele ezivela ngapha kwelemelika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lo mhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana kaTrump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla le-Democratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli noezigoqela iziphathamandla zebandla lama-Republicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lama-Democrats ezizakhuluma zisekela uMongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela uMnumzana Joe Biden. Sicocela esizalana seZimbabwe esihlala edolobheni leVirginia uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi enuzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi eyama-Republican i-convention, i-RNC, Republican National Convention, ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simzwe kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokho ngesikhathi se-COVID unless ma kuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza into eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe ispeech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe incumbent, any sitting president. Asikaze sizwe sitting president esebenzisa i-White House. I-White House ngelizwe lonke ngeka-president, whether uli-Democrat or uli-Republican.
Asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats. Bathi bona kukhanya uMnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama Republicans lalo. Ubona njani isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden? Kuzaba lomehluko na?
Isimo sika Trump masiqathanisa lesika Biden sivele position e wrong kakhulu, ngoba into ezikhonjiswe nguBiden ku-convention yakhe ngezokuhluleka ukulida, ukuba le-leadership esikubonile ku-Trump, especially indaba zokuvimbela igciwane leli ele-COVID-19 ukuthi li-spreade. Sibonile ukuthi hhayi esikhathini esiningi u-Trump uhlulekile ngoba one, akafuni ukusebenzisa i-science, two, uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check or approve ukuthi into yakhona scientifically yinto engasebenza. Kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu, ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli. Izinto azikhulume ku-national TV lezi.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika.
Hello. Yebo dokotela. How can I help you?
Uyakhula lapha.
Kama ngikhanda nomphimo makha lapha lengilana kepha ikhulume umuntu lona. Kama ngikhanda nomphimo makha lapha lengilana kepha ikhulume umuntu lona. Nayizona futhi besisho ke moya qalalana ngakhona kepha
Ngiyacela,
Labo ke ngabahlabeleli abambalwa abazithi bona Zim Maskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abathathu abasezandleni zamapholisa besethiswa icala lokutshotshozela ukuthengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume loHopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.